Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lePhalamende yasekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwa kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwebhajethi olwethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngunongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo, kodwa kukhona lapha okusilela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangele ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho esikuphecelezi ngesilungu yi-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzabuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni. Kanti amafoni layo athi sengani sethenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile-nethiwekhi. Ozokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokhu esidinga ngesilungu yikufinyelela kwezemfundo. I-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba yisinqumo, ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane lesesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafinyelele ufika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisane nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota lakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zezikolo.
Okwesibili engukhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nte ngiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafitshane ukuthi uvele kaze uzafike kubanga lelanisaselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni kasozebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutsho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa ukuthi achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi ukuthi ezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangelele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi siwusise kathesi singakangeni kona uJanuwari ukuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kanti kungani singathi ibhajethi yakhe iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha sikhangelethi kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusiba ukuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilile uphahla soluthethwe ezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi sina yi-quality climate change aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zahlukuluzeka kakhulu xa kuthiwe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalokho esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lokungqongqoshwe wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 kungena ngaphi khona lokho ngoba ngezinye izinto ezizasenza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Anglestone Sibanda ngalolu daba.
Le-tax itshengisela esingakuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebambale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonweni weZimbabwe uweyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi baziphandela, abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa i-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawethwa ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi bayebethade ama-cellphone tax akusoze kushise ndawo. Ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo.